umthetho lokugcina olwenziwe ngomnyaka ka-2013, ibandla elibusayo eleZANU-PF lathatha izihlalo eziyisikhombisa phakathi kwezilitshumi lantathu. Ohlaziya ezombusazwe uMnumzana Dickson Collins Bajila uthe isabelo lesi asikaze sibuso libandla elilodwa, kodwa sihlala sihlanganise amabandla.
Emandulo abantu baseMathebele North indlela abebekade bevota ngayo iphosa ifanane izigaba ngezigaba, ngithi mina district by district. Kodwa eminyakeni embalwa edlulileyo sibone lokhu kutshintsha, ngingathi kusukisela ngokhetho luka-2005, ngoba ngokhetho luka-2000 ibandla le-MDC lathatha izihlalo zeMathebele North ngobuningi bazo. Kuthe sokubuya kukhetho luka-2005 ngenxa yokuthi i-Delimitation Commission iyasuka yahlanganisa amanye ama-constituencies, yehlukanisa amanye futhi. Sikubone lokhu indlela abantu eMathebele North abavota ngayo isiqala ukwehlukana district by district. Sisiya kulolu khetho oluzayo, izinto ezibalulekileyo kakhulu okokuqala ikukhangela ukuthi amabandla linye ngalinye liza kwenza njani ukukhetha laba abazalimela.
UBajila ugcizelele wathi izicindi ezinjengetsholotsho, imiguza, lebubi asikacaci ukuthi zizahamba kanjani. Ethi abajwayele ukunqoba kuzo lezo indawo abakho njalo abancintisi kulolu khetho. Labo abangekhoyo ngowacothwa kuhulumende uMnumzana Jonathan Moyo kanye loMnumzana Obert Mpofu oveze ukuba akasoze ancintise kukhetho lwalonyaka. UBajila uthi isiqinti sedinga sivame ukuvota ngokufanayo iminyaka yonke.
Tsholotsho North layo futhi kuzawuba lezi ndaba zokuthi siyakwazi ukuthi onguye owagcine evotelwe ukumela iTsholotsho North ubaba uSikhutha Mfundo Jonathan Moyo akekho okwakhathesi, and futhi akekho kulabo abacele ukuthi babe ngama-candidate bemele ibandla leZANU-PF. Singazi ukuthi uzancintisa yini emele elinye ibandla, njalo uzancintisa khona eTsholotsho North yini. Enye into futhi ebalulekileyo kulokhu into ezenzakalayo ngasemguza kubi ukuthi lakho kuzahamba njani kubandla leZANU-PF. Nanku abanye babamele imiguza lebubi kathesi, ubaba uRobert Mpofu nobaba uClifford Sibanda abazimiselanga ukuncintisa kukhetho loluzayo. Kuzawa futhi le nto ezavula amehlo ukuthi kanti i-MDC Alliance, i-People's Rainbow Coalition lamanye amabandla azafaka obani ukuthi babamele endaweni ezinjalo. Eyinye futhi constituency ezakuba semehlweni abantu i-constituency yeNkayi South, lapho okulobaba khona u-Abednego Bhebhe ozancintisa ehamba lebandla elikhokhelwa nguThokozani Khube kathesi, elinye lamacele e-MDCT.
Omunye njalo ohlaziya ezombusazwe uMnumzana Patrol Khutshwekhaya Nketa uthi isabelo seMathebele Land North sinabantu abalutshwane ababhalisele ukuvota lonyaka, ngakho asila mandla okuguqula impumela yokhetho. Ethi kodwa nxa kukhanyelwa ukhetho lokudinga umongameli, iMathebele Land iqakathekile kakhulu.
IMathebele North, I think ama-problems akhona anganayahambelana. Ingokhangela abantu abarejistileyo kwalutshwana kulamanye ama-provinces, because ngendlabo ye-population yangukhona iphasi. Indlela yokuthi kuba phansi kwayo one abantu because of security reasons bagcina bengekho besiba ngaphandle kwelizwe. Okwesibili, imisebenzi kabatholi imisebenzi ngoba uhulumende unika abantu bavela kwezinye indawo imisebenzi yokufana ukuthi abantu abasebenza khona. Imisebenzi emincane eminjengala ndawo begcine bekusengaphandle kwabantu. So for that reason i-registration yabo yatholwa kulula abantu abaphansi. So kayila ukutshintsha kwayo kakhulu izatshintshayo njengoba ngisisho nje ukuthi na umuntu ongabe sifaka amavoti nawusiya ku-presidential, but nakusiya ngayo ukhanye nama-constituencies le only 13 constituencies. But ungakhangela into engenge-Midlands ukhangele imashini ukhangele ama-incident ama-national provinces zinkulu kakhulu in terms of constituencies abanawo. So sometimes ayitshintshi kangako izinto eziningi.
UMnumzana Mark Ndlovu ongu-Provincial Elections Officer weMathebeleland North uthi isabelo seMathebeleland North silabantu abayisilinganiso esingaphezu kwenkulungwane ezingamakhulu amathathu i-321,653 ababhalisele ukuvota.
Ama-statistics eMathebeleland North Province ami kanje khathesi 321,653 registered voters as at 23 April 2018.
UMnumzana Thembelani Ncube uthi isabelo seMathebeleland North silakho ukuguqula impumela yokhetho ethi bathanda ukuvota ngokufanayo. Wengeze njalo ethi ukhetho lolu esiya kulo kunzima ukusho ukuthi ukhetho luzahamba njani ngoba abantu beMathebeleland badabuke phakathi ngenxa yamabandla ezombusazwe ancintisayo.
Amandla ukuthi ingaguqula isimo sokuthi ama-elections angaphume njani ngokhetho lungaphuma lunjani. Okokuqala ukuthi abantu bamathebeleland nxa besithi bayavota esikhathini esiningi bavota babele ubhobo lonke bavotele iphathi eyi-1 kuzokuthi njalo bangayithanda leyo phathi yiyo esingathi inqobe ikakhulu nxa sikhangela ukuthi ama-provinces mathathu singasikuqula imigrants part of migrants ongaba ngama-provinces ayi-4 kodwa njalo nxa kuwukuthi iphathi kabayithandanga balakho nje ukuthi bangayivoteli osokungenza ukuthi leyo phathi luze kodwa kaleli sikubonayo ukuthi isebe lakho ukuthi bangaqamalaza ekade sikhangela ukuthi abantu bawine i-rebounding bacele bengasawinanga ngenxa yokuthi abantu bemathebeleni kade singabantu abadabukeni abanye balandela imthwakazi abanye bazalandela ukhuphe abanye bazalandela ukuchamisa abanye ngabantu bezane so kukhona ukuthi kathesi kungenzeka ukuthi okade zitshele ukuthi uyawina ngenambe phezulu acele engasawinanga.
Isabelo senyakatho yemandebeleni silezigaba ezilitshumi lantathu ezibalisa iBinga North, iBinga South, uMguza iBobi, iLupane East, iLupane West, iNkayi South, iNkayi North, iCholocho North, iCholocho South, iWange East, iWange Central, kanye neWange West. Ukhetho lwalo nyaka lukhangelelwe ukuba khona phakathi kwenyanga kaNtulikazi loNcwabakazi. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.